Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni, encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Lokho akukhulumayo upresident akusebenzi, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lohulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF? Kawukhulumi lokho, okwakho ukhuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amathumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni, encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi yintuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu ukaThabile Dlamini ekwabulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased.
Umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surplus and intense inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the land. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surplus is an intense inflation, are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the land.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhonapha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokho okukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphodoli agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzukho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha esihlupheka, esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga ama-drip, esigulelwa ngabantu sehluleka ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ke sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edluleyo ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo kumbuya tshisa ukuthi angabuya gula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende, mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo, sekuyikulinganisa phela. Nxa bengasiphanga information, sinelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke kungeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule ubo ezingaka ezivalisa ubhubhane lwe COVID-19?
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona amabhayele ekusini engavunyelwa, bona abantu abangu-100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama-election sefanele abe khona, ama-by-election sefanele abe khona, labantu sekumele bahlangane abedlula i-100 kusiya phezulu, lamarali amaphathi sefanele abe khona, njengalokhu siwabona e-South Africa, njengalokhu inkatelo enkulu ye-South Africa, umthethwandaba omkhulu we-South Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho selifanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lamarali sefanele abe khona kusiya phambili. Konke okuhlanganisa abantu sekumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano wenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezaphakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy which is already crippled.
Nini esikwenzayo kodwa iningi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe namazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwethulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
The urgent and conditional removal of these illegal sanctions. Zimbabwe.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenoto, ukumemedeka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandale MGC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanu PF kakhulumi lokho okwakhe okhuluma ngama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka kuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi se-Rhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy ye-Rhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola le-Melika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo kodwa ke enga of yanga profit solution ukuthi hayi yebo kambe kwela ama-sanctions kodwa sezanqoba ngalokho ngalokho. Ikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi ke ayiqede ke lo hulumende wakhe wesibutho ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe namalungelo abagcweleyo bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe nama-organizations yabo abafunayo.
Lokho kusekelwa ngumnumzana evindlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe i-corruption, ukubulalilizwe ukubusa kabi, ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe ungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Okubulalilizwe yikungabusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions okwaba yikucatsha njengomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF uthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele isitulo sebenze Maryland nguGift Dube.
Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MTC ayisithi safaka ama-sanctions. Ama-sanctions afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus nge-Gukurahund. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgaba uzakhuluma esithi i-economy yakhwela kulokuthula njalo kule dialogue ekhulunywa nguye lethi le-Pollard. Konke lokhu ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections ama-by-elections bayala njalo kulamahunga-hunga uthi yena lo Monzola Scott Matisakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitsho lamasotsha lamapholisa asethwele nzima ngaluhulumende ngoba abafuni abantu abanakana ukuthi yanye lakho. Yikho ke iRuma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe kayizilungise irecord yayo yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle bangahlukumezwana ngalokho mahlabezulu hlale liqaphele ukuthi zano siphelwe ngumphako akula sanction ikhona kulama targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZanu PF.
Iba nje kushe kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke behlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le, ngoba umumo lo esodlulileyo usulimaze kakhulu ema-economies. Umkhonomi wethu ulimele kakhulu amanye amazwe nje jikeleze. Yo into leyo yomhlaba wonke iyo umongameli amele akakhulu agxile kiwo kakhulu umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sincetshwa ngama international monetary fund wonjabo IMF wabesincedise entweni ezinjengalezo kungakulezi indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi enibavuselele umnotho kwelizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZanu PF. Njalo zempila kahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane weCovid-19 aseyisilinganiso sokwedlula amajumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayithoba minwembili ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19, kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semasingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamajumi ayisithupha lasificaminwembili 68. Kuthi isigaba seMatabeleland South asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Hey, hey, hey,
hey. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakoBulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Sivuka njani balele beStudio 7? Ivuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrance Town. Mina ngingowemalunku sobhuku wami enguMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela lonke khona lapho. Ngithi sekuyisikhathi sokuyathela umquba emasimini. Vukanini liyelungisa emasimini, libiye amasimu izulu seseduzane. Ngibingelele umama onanhlahla khona phana kwamatshivuvu. Ngibingelele umdala undivula usathulani. Ngibingelele uRJ Unkobo. Ngibingelele abakoMoses bonke koMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela. Ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga. Ngibingelele uJabu Ngwenya. ithi livuswa nguNhlanhla wakumatshivovo osebotswana mina ngiwemalungu duze la ku-RJ khona phana onkomo ngithi sokwesikhathi sokuthi liyethela umquba libiye amasimu ligamule amanenje izulu liyeza lingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngithi nami mina nginguHasheli Mhlophe engidabuka le Mbonqane. Ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama-elections aseZimbabwe. Bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukeni. Lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le. Asiyekeleni ama-parties laba oZANU-PF labo MDC. Ama-parties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi. Kufuna likubonele emaphathini wona lawo ukuthi akula muntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engupresident walelo party. Ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela amavoti. Nxa sekubuya kuma-party structures ukuthi ube ngupresident selihlala likhotha nje lilandela ngemuva. Kwenziwa yini lokho? Yikuthi kabalidingi bona vele balifuni kuleyo lokhunzeni nxa umuntu wesintwini. Kungakho votelana amaphathi angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu. Ingaqalela phansi iphathi yabo umqondisi kodwa ke lizayakha likhule lize lifike lana ukuthi selile voice ephalamende njengesikhathi sani sezaphu, hhayi ukuthi liyenziwa amafulze. Uma kuphe wakhithwa kuleka ikichamisa khithwa ngayo i-tribalism, ukhithwe kwekamonzora nge-tribalism. Lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabo-deputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi. Asivukeni bakithi, asivukeni, yenzani okwenu, yekelani labo bazakhiphana batshintshane. Kungaze kungeni i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yiZANU PF, lizahlala linjalo licindezekekile.
Siyabonga, siyabonga basazibhethu kusinikeza indaba emdleni. Ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hhayi imizamo emarapi khona mpela yabona ukuthi nako-NRZ kwapa ibonile ukuthi liyezwa ukuthi sokuqhatshana sokuqhatshwa abantu bempumalanga kuphela, abantu abangasobendawo, abantu bendawo abaqhatshwa. OJamisa kula nto abayenzayo bavele babathulele i-strategy yabo layabona i-strategy amashona uzosola njani abakibo beqhatshwa. So ukhala thina abantu bakithi yabona i-MRP imele thina asisekeleni le party le ikhule idlondlobale. Udume masingena wapha kontutu kwaphana sigqoke ama-T-shirt ethu kwapha bona itshona lijotshobala. Ya kumele iqine le party le iqine isenzele into ezicacayo. Uyiphe iparty engiyalwisa lokhu amashona adezezela ilozini ezenzele indawo yonke ngena lapho siyaphuma la. But yona yoyode ekhuluma ukuthi le nto le iromu le lento yabayenzani basuka le khona komazimba maromafu bezosebenza lapho ilozini bezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le. Siyabonga MRP viva Mqondisi viva. Siyabonga bonke abasupporters sisupporteni siqhubekele phambili likhulu idlondlobala. Siyabonga.
Siyabonga, siyabonga bantu ba Studio 7 njalo. Siyabonga ukuzinyuza ezinandi bantu, siyabonga ukuzinyuza ezinandi. Yeah, nginguPetros ngokuhlala seMpumalanga. Yeah, bengicela iMDC izama ukuthi icampaign, ayizama ukuthi icampaign. Yeah, siyayicelela ukubana uma kusenziwa sizama ukuthi sigudluze izandla. Sikhathele, sikhathele Nkosi yami. Awu sikhathele bantu. Ngokuphela sisemazweni, singekho ekhaya. Samuse register bafowethu siyovota ngobuningi bethu. Siyabonga.
Salibonani bantu be-Studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abaseZimbabwe jikelele. Nyababulisa bonke. Ukhuluma ngundebele ensusa ku ward 11. Hey, silohlupho sicawa ukuthi maybe ungezwakala emoyeni labantu bazaba lenhloni. Sile clinic yethu lapha esensuza lapha iMbembezi clinic, iMbembezi 4 clinic. Iclinic le kayiphathi kuhle izigulane. Ama patient aphathwa kuhle kule clinic ashem. Ama patient aphathwa kubi. Kulezi sebenzi ezingelangqondo, ezingelangqondo, ezingahloniphi bantu, ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu. Ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende. kakhulu kulo mama lo okhona ngale ngizothi azwe sikhuzedwa ogqoka ama pink low othatha ama temperature ocheck i BP hayi ngakuthi akuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho zekwelapha khona inyamazana amse veterinary aphume ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu ngendlela aziphatha ngayo behave ngayo ebantwini kuzobuya ama nurse engicharge amanye ngu 2 ama nurse lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngochuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona abagenesi amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li audio abantu bayizwe ukuze beqoqe ngayo labo bazwe laba bantu hayi abaphathi kuhle abantu shame abaphathi kuhle ngingabonga nxa ngizwakala emoyeni yabe ngkwathi bazwile ngondebele okhulumayo oyelashwa kuleyo klinika layo futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa lijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu lalabo abalakho uhlaselwa lula igciwane le-coronavirus abalezifo ezithiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sibili ukuthi kube le vaccine enye esithathu kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniswa 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke lezi ezinjalo. Bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu ezokukhwehlela ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazwathatha umkhuhlane. Kodwa ke qinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe ukukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina lokho kuthiwa yi-outbreak ye-virus enjengayonale siyizwa enxenye khona lobo 1918 lokho kwakuthiwa yi-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala amabhizinesi, kwavala isports, kwavala amafreme achina, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kati kumeleke kukhangele ukuthi kati kwasuka njani kwezele ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani, akukhangelwe ukuthi kwavelela ngapi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangele.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika.
ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ikuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elijukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.